VOA Ndebele.
Njani mthaka somuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 3 kumbimbitho 2020 ngotungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
uhulumende uzama ukwethusela amalunga ebandla le-NDC njalo ukuthi uhulumende uzama ukusebenzisa umthetho ukuqinisa umsebenzi wakhe wokungavumeli amalunga e-NDC ukuthi athole amalungelo lawo akhona ukusekela umsombuzo.
Umthethwandaba we-Supreme Court namuhla uzahluza udaba lwabasekeli be-MDC uLast Mayengama loTungamira eMajokere olokuphikisa ukufunyana bele cala lokubulala ipolisa kanye lesigwebo abasetheswayo.
Ubuhle bangikhona kabuko, abantu abayibo abathenga amafutha ngabantu abalamakampani abhadala kumbe amithini la athengisa izinto abazenzayo ngemali okuthiwa yi-RTPS. So lawo amafutha e-RTPS ngawasabona emagalajini.
IZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi amankampani athengisa amafutha ezimota asengazikhethela indawo zokuthengisela lawo mafutha ngemali yaphandle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-Supreme Court namuhla uzahluza udaba lwabasekeli be-MDC abagoqela uLast Mayengama loTungamira eMajokere olokuphikisa ukufunyanwa kwabo bele cala lokubulala ipolisa kanye lesigwebo abasetheswayo. Ababili laba batholakala bele cala lokubulala ipolisa uPetros Muteza ngo-2011 njalo sikhuluma nje basejele leChikurubhi lapho abapika khona okweminyaka engamachumi amabili ngamunye. Umsekeli we-MDC owesithathu owayesetheswa icala elifanayo uNkosazana Yvonne Musarurwa wasuka wakhululwa phansi kohlelo lukahulumende olokuxolela amabhantinti olwe-presidential amnesty. Amagqwetha amela uMayengama loMajokere athi ababili laba kumele bakhululwe ngoba kayisibo ababulala ipolisa. Amanye njalo amalunga e-MDC alitshumi lambili abotshwe ngomgqibelo esetheswa icala lokubangela udlakela eChitungwiza amiswe emthethwandaba izolo lapho enqatshelwe khona ukukhululwa ngemali yesibambiso. Ibandla le-MDC lithi ukubotshwa kwamalunga alo yikuwahlukuluza nje kuphela. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele sikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sipanda.
Kusegcekeni ukuthi uhulumende uzama ukwethusela amalunga ebandla le-MDC njalo ukuthi uhulumende uzama ukusebenzisa umthetho ukuqinisa umsebenzi wakhe wokungavumeli amalunga e-MDC ukuthi athole amalungelo lawo akhona ukusekela umsombuzo. Ngalolo daba lokhu akusethusi, sokwenhlala yenza sokuyinjayela injayelo esesiza kwenza nje ukuthi lathi silungiselele ukuthi sihlale sazi ukuthi uhulumende lowo uzahlala esebenza ngaleyo hlobo.
Okuthiwo ngamapholisa-ke njengalokho okwenzakala eChitungwiza abathi ngempela abachaba e-MDC bebebangela udlakela.
Ngangazi ukuthi kukhona umuntu owaseZimbabwe kumbe womhlaba nonke jikelele olokhu elenkolo yokuthi uhulumende we-ZANU-PF lamapholisa abesetshenziswa nguye kulento angayikhuluma esikube liqiniso. Ngakho angazi ukuthi lokho singathisupha yini ngezinto eziphuma kulo hulumende. Yikho phela lo mkhono omungavumi ngoba kabakwazi ukukhuluma izinto esingazithi liqiniso njengabantu abadala.
Sesikhangela zona inhlelo zokutshengisela azisoze zibeke abantu abaningi engozini yini njalo zizaletha umahluko na?
Kuyikuthanda kukazulu weZimbabwe ukuthi udaba lwakhe lulungiswe. Akusikho ukuthi kuyikufuna kwebandla le-NDC kuyikuthanda kukazulu weZimbabwe ngalolu hlobo. Lowo mbuzo singawufaka emphakathini size ukuthi abantu beZimbabwe bathini esikwaziyo ukuthi belokhu besima nje bethi ku-president uChamisa akasinike isignali. Ngakho khonokho angibona ukuthi sokwasika futhi kube ngumbuzo wokuthi kathi nxa esenike isignali nguye osethupha abantu kuqakathekele ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele isekelo sombuso angalimazi abantu ngoba akalamvume yokwenza njalo. Njalo abazaza bethunywa ngolo hulumende ukuthi bayenze lokho bayenze lowo msebenzi omnika ngako bazi ukuthi bona ngokwabo nxa bengazakala bazafanele bame phambi kwenti longo bathonisise amacala abo okungalandeli amalungelo abantu afakwa umhlaba wonke jikelele kwi-United Nations.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo 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 mthakatho muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. esilulethulela kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abangabalimi ngendlala eZimbabwe. Abafisa ukungena kuhlelo lakho ukuthumezela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganani kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi amankampani athengisa amafutha ezimota asengazikhethela indawo zokuwathengisela ngemali yakwamanye amazwe ngemva kokuzithengela lawo mafutha phandle kwelizwe. Embikweni wethu le izolo ntambama iZera ithe amankampani la kumele akhethe amagalaji amabili lapho inkampani inye ngayinye ezathengisela khona lawa amafutha eHarare lakobulawayo kanye legalaji elilodwa ingqe ngaphi kwelizwe. Amankampani angelayo imvumo yokuthenga amafutha ama-procurement licenses azaloba amagama amankampani azawalethela lawa amafutha wona azathengwa njalo ngemali yakwamanye amazwe. Amankampani lawa kumele akhweze amaphepha awo okudinga imvumo kohulumende ilanga lingakatshoni namuhla. USithandekile Mhlanga weStudio 7 ubuze osomabhizimusi umnumzana Pednico Pepe ukuthi kambe licebo elihle na leli elingaqeda ukusilela kwephethulo ledizili elizweni.
Ubuhle bangikhona kabukho. Ngabe khona ndlela bani ubuhle bangikhona? Abantu abayibo abathenga amafutha ngabantu abalamakampani abhadala kumbe angithi mina athengisa izinto abazenzayo ngemali okuthiwa yi-RTGS. So lawo amafutha e-RTGS kawasabona emagalajini. So labo-ke abalamakampani atreda ngokuthi athengisa iy'mpahla zabo ngama-RTGS yona leyi imali yangaphandle kwelizwe abathithengise ngayifike bazayithatha ngale umbuzo wakuqala lowo. Umbuzo wesibili ukuthi kutsho ukuthi labo ababe bethengisa iy'mpahla zabo nge-RTGS sekusitho ukuthi bangathola i-RTGS yokufuze baye lapho abangathola khona i-foreign currency kwenzeka ukuthi nabo bakwanise ukuthi bathenge amafutha. Nesizathu esifana nayo emabhenki akula mali eyangaphandle kwelizwe, awungabe uyithole imali ebhenki eyangaphandle kwelizwe, itholakala emkambo omnyama. So sokuthi ngezindlela ke imizamo le abayenzayo isiza promoter umkambo omnyama okwenzela ukuthi amakampani asale lokuvikile evulile. Kule public transport, i-public transport sikhuluma-ke ngemijova eyiyethala abantu, sikhulume ngabo ozupho labo abaya ebantwini abeke bathola abantu. Pho-ke bona bazayithatha ngaphi imali yokuthi bathele amafutha bathwale abantu? kungani okwinto kwakukhona ke kufeva labo abalezindlela ezingaqondanga ezokuthi bathole imali yangaphandle kwelizwe ekuthiwa yi-foreign currency.
Kungabe kuzadingeka imali eningi kakhulu yini lapho ukuthi begcwalise indawo lezi ngamafutha?
Ivele izadingeka ngoba asithi thina amakampani engiwaziyo uma ngithi ngiyakhangela nje ngelihlelo engqondo afika amahlanu okuthiwa ngama-site koBulawayo. So asithi khona lawo amakampani amahlanu angathi akhethe amagalaji amabili, so sesithi ngamezindlela sokuzaba la magalaji asemthethweni angu-10 kumbe alitshumi azabe ethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. Amakampani lawo ye azezahlala elamafutha, lawa amafutha athengiswa nge-RCPS abe engasekho ngoba lakathi sikhuluma kawakho wonke amadolobho ukuthi ukuthi azabe esiba legalaji malinye ngalinye 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 ngalinye. Na kunamakampani kulawo madolobho amahlanu ukuthi kuqale kunamagalaji amahlanu azabe ethengiswa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So ngezindlela-ke kutho ukuthi sekuvumakele ukuthi amafutha asezathengiswa ngemali yangaphandle kwelizwe. Umbuzo omkhulu ukuthi nxa uhulumende eselokhu evuma izinto ngazinye ngazinye, yindaba angahle athi yonke into kayisebenze ngemali yangaphandle kwelizwe? Sibuyele kulokhana esasithi yi-dollarization, wonke amakampani acharge ngemali yangaphandle kwelizwe, zonke izinto esizisebenzisa zisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe, kwenze ukuthi sonke abantu silingane ngokufananayo.
Singabona lokho kukhweza yini imbadalo yamafutha lawo, njalo kusiba lomthelela wokuthi ezinye impahla ziqonge?
Imbadalo yento yonke ithi zaqonga, iqonga ngasizathobani. Mina nxabi ukuthi ngithengisa impahla engizithengisayo ezithwalwa ngemota ezithengwa ngamafutha athengiswa ngemali yangaphandle kwelizwe, sengizathatha-ke le okuthiwa yi-rate eyomkambo omnyama ethi yena khathesi sikhuluma kunjenje iku-32 ngedola lemeliza ngalinye ngalinye. Sengizathamuza-ke ngayo u-32, sokushuthi into zami engizithengisayo sezizadula ngoba nyake ngisenzela ukuthi ngenelise ukuthi ngithole amafutha ngentengo yangaphandle, imali yangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Petniko Pepe ngusomabhizimusi ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende uzakhuphula njalo intengo yempuphu maduze ngemva kokuthatha inyathelo elifanayo kumaviki amabili edluleyo. Iphephandaba leli lithi lokhu kuza kwenzakala lanxanje impuphu ingatholakali elizweni. Inkundla yezimlife.com yona ithi osuswe esikhundleni sokuba ngumkhokheli wabasakhulayo bezanu-PF umnumzana Godfrey Senengamu ulakho ukuxotshwa kokuphela kuleli bandla ngemva kokwala ukuyafundiswa izifundo eziphathelane lokuhlonipha inkokheli yezanu-PF eHerbert Chitepa Ideological College. UTsenengamu loLouis Matutu basuswe ezikhundleni zabo ngenyanga edluleyo ngemva kokwethesa abantu abalobudlelwano lezanu-PF umlandu wenkohlakalo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Siyabonga basakazi bakaStudio 7 lani bonke balaleli. Sibonga impilo esiyiphiwa yiNkosi, sibonga mlimi osigcinileyo. Lapha siyananzelela izihluphe ezibhekane labantu. Sizwile futhi emhlanganweni lokade khona eVictoria Falls kukhulunywa ngokuthi abantu sebelawo amakhompyutha, sebelama-laptopu, but isimanga ukuthi emakhaya wakho lesikolo okuthiwa khona kusenyandeni akula laptop, isikolo sonke sine-laptop eyodwa. So ukuthi laba babanama-laptop bangaphi? So siyacela uhulumende xa ekhuluma ngama-laptop abe wazi ukuthi izikole emathawuni ezinyazila, emakhaya vele kasikhulumi ngoba bala. So cela ukuthi kulungiswe izinto, abantu bayenelise ukuthi bathole izinto. Sikhuluma kunja kula kudla, kanti manje siza iVision 2030 siza yenza njani abantu belama akuba abantu abathola ukudla igovernment ibone ukuthi abantu bayathola ukudla impuphu yona le uthiwa ikhona siyayithenga ezitolo lapha sesibhadaliswa iyabe ikhona le esebente kube sewuthathi nansi egrosari abafuna ukuthenga igrosari bathole impuphu kabathengi veli line liyabe lilayine phandle lile mali yokuthenga impuphu kuphela hlala nini lihlale kuze kube yi-2 hours 4 hours khathi siyamangala nxa kusenzakala emathawuni ukuthi pho emakhaya kunjani lapha emathawuni phela amapolisa aseduze abona laba becorruption baseduze kodwa i-corruption yikho yenzakala khona ngamandla awu uhulumende kasincede ngoba abantu bangazama ukuthi bazincede lapha kuba lo msindo omkhulu so sicela ukuncediswa khonapho ekuthini abantu bathole ukudla abantu bathole amakhompyutha ezikolo ngangcono befaka noma ama-laptop zezikolo abantwana bayenelisa ukuthi befunde ngoba abantwana bemakhaya bayasalela emuva ngase kubuya umhloliso sobuya umhloliso ofana naye indawo zonke cela ukuncediswa khonapho ekuqhathwa lapha ekuqhathweni abantu abaqhathwe indawo zonke kuyathiwa kuyaqhathwa amatitha uthole ukuthi umajorithi yabantu abaqhathwayo bonke bavela ku-one side eminye imihlobo isale ingaqhathwanga so sicela ukuthi kuqhathwe abantu ngezindawo ngezindawo ngiyabonga
ngiyabonga studio 7 linjani lapho hayi mina ngiyaphilayo igama ngumeluleki ncube phuma eZimbabwe la engiphuma khona but ngokuhlala ngise-South Africa la eThekwini mina ngithi ngicela ukuthi 2023 maZimbabwe lingayi ukuyavota ngoba kuyafana nje livotela ubala nje ayikho into elizwe elingathi lingayivota balivumele ukuthi liyenze one into yakuqala amasoja akumelanga angene ezepolitics amapolisa akumelanga angene ezepolitics amasoja ngokugcina ilizwe amapolisa ngokugcina ukuthula like ecountry nanje hhayi ukuthi kuthiwe i-MDC ingafuna ukutshengisela sokukhithwa amapolisa sokusiyatshaywa abantu kanti amapolisa akhona ngawani amapolisa kwezepolitics angeni kwamele avumele abantu batshengisele yabona so sicela ukuthi nalo mthetho waseZimbabwe ikayi yona yena upresident wakhona lo mnyanga naye khonapho kumele alandele umthetho waseZimbabwe hhayi ukuthi nawo ngoba uhlele esihlalweni sesithi yena singuminkosi asinkosi phela ukuthi azabe khwaphana yithi singabantu simsupport kasicabangele singamaZimbabwe ngiyabonga studio 7
Hey Studio 7 ha akusenani noma ama message ame ngabalwa kodwa entweni zamasiko lapha kube isiqhepu nje kodwa hey indaba lezi ezikhulunywa ziyanjabulisa impela ukuthi ubethwa ngeke kube namalanga ukuthi ukukhulunywa ngazo ngicela ukuthi sibe siyofunda okuningi impilo yalamhlanje sisheshe impela umasuku umlondo la eSouth Africa
Sarwarani basakazi studio 7 ho studio abasakazi abahle mina ngubhanda moyo komnyama yaxolisa ukungena ngalolu hlelo ngumntanami lo wayenza i-engineering eSouth Africa so hayi lingangisizela yena njengoba liyabona ukuthi umhlaba uminjani hayi nami ngajabula uma engakakhonektana labantu abangamsiza ya njengomuntu omutsha la yakwazi ukuqhubekela phambili ngomsebenzi wakhe ngiyabonga basakazi
aboke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Igciwane le-coronavirus selibulele abantu abayisithupha eMelika njalo lahlasela abalikhulu. Abafi bonke bebehlala esabelweni seWashington. uMongameli Donald Trump uthi lanxa umkhuhlane lo khanya usabalala ngelizwe uzulu weMelika kamelanga ethuke. I-coronavirus iqale kwele China ngumpalakazi njalo isibulele abantu abedlula inkulungwane ezintathu emhlabeni jikelele. Idale lePhalamende lakwele Malawi seliphasise umthetho ovumela ukulinywa kwembanje ezizasetshenziswa ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Abasekela inyathelo leli bathi lizathuthukisa umnotho welizwe wona ogxile kakhulu ekulinyweni kwegwayi. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukumela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli bazanqikilana kukhetho lwama-primaries kusehlakalo esaziwa ngokuthi i-Super Tuesday namuhla. Ukhetho lolu luza kwenziwa ezigabeni ezitshiyeneyo njalo luza ngesikhathi abanye ekade bencintisa abathathu. Umnumzana Peter Pete Buttigieg lo nkosikazi Amy Klobuchar sebephumile kulumncintiswano njalo bamemezela ukuthi sebesekela umnumzana Joe Biden. Okhokhelayo kulumncintiswano umnumzana Bernie Sanders la kanye lomnumzana Biden yibo abakhangelelwe ngabantu abaningi kulumncintiswano. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo sambuza ukuthi ubona izala nkomoni.
I-Super Tuesday iqakatheke kakhulu. I think okwamanje sekucaca-ke ukuthi i-race le izohamba kanjani. Laba abathathu abaphumileyo uKlobuchar, uMayor Pete kunye noTom Steyer ngabantu ade bevele i-support yabo beyithola kulaba abantu esithi ngama-moderate ku-Democratic Party. And then kusho ukuthi asebesele manje esingathi bakuleyo lo category eyama-moderate sokunguye u-former vice president uJoe Biden kunye lo Mike Bloomberg. And then ngale kulaba esithi ngama-progressive abaku-left kakhulu abasandleni senxele kakhulu kulo Sanders onguye ngathi uyakhokhela lapho lo Warren. So kusho ukuthi impisi lapho-ke ukuthi ngubani-ke ozophumelela ku-Super Tuesday phakathi kwama-progressive lama-moderate. Kodwa njengoba ushilo ukuthi uKlobuchar lo Mayor Pete sebesupporta umnumzana uBiden, hhayi kukhanya ungathi umnumzana uBiden usethola i-momentum ngoba nguyo winileyo ku-primary leyenzakale South Carolina ngomgqibelo.
Bakhona abathi uBloomberg akwenzayo lapha ikuphazamisa nje umnumzana Joe Biden ukuthi engatholi usekelo. Ngokwenza njalo bathi uphathisa umnumzana Bernie Sanders ukubona ngaleyo ndlela lawe.
Ye, kona ngaseqinisweni kunjalo ngoba ama-policies akhe uBloomberg loJoe Biden ayahambelana ngoba yiwo esingathi ngama-moderate kuma-democrats. So kusho ukuthi bathiya emfuleni munye. So njengoba bethiya emfuleni munye kusho ukuthi okusoyenza okuzokwenzakala ukuthi kuzophazamisa omunye wabo kunikeze uSanders ithuba lokuthi noma uWarren ithuba lokuthi kube yibona abathola amavoti amaningi ne-Super Tuesday. So yes, ikhona leyo nkinga kodwa ngokubona kwami uBloomberg I think wayiphuzela indaba leyo yokungena ku-race le ngoba even ama-debate aseke aba lawo I think uthwele qatha ukuthi ngakhonvinsa abantu ukuthi bamvotele plus oSanders bayamshaya kakhulu ngendaba yokuthi uyibillionaire and bona balisana lama-status ama-billionaire anganakeleli i-middle class ababhekana bona bodwa nezomnotho wabo. So I think konke khona lokhu at the end of the day kungamphazamisa kakhulu uBloomberg unikeze uMnumzana uBiden i-opportunity yokuthi kube nguye o-leader.
UWarren alubana ethe waphuma kulumjaho ubona esekela bani uJoe Biden kumbe uBernie Sanders?
Ah, ngama policies yakhe ngibona engasekela uSanders ngoba I think yena lo Sanders vele bale ama policies abo ama progressive policies abo ayafana bona vele ba ku left kakhulu, so angiboni ukuthi anga shift ukuthi abuye esenta kuwo Biden. Ngibona engasekela uSanders manje ngaphuma.
Ozakhethwa libandla lama Democrats ubona ephumelela yini lapho azanqikilana khona lo mongameli Trump ngolwezi?
Ya, kusho ukuthi mina ngokubona kwami umuntu ofana njengoSanders noma uWarren uzothwala kanzima ukungqikilana lo Trump, ngoba uTrump uzovela athi ya laba bantu sebefuna ukuletha socialism le communism lapha eAmerica, izinto esazivisa from kudala ngoba ama policies abo a socialist, and I think because of khona lokho abantu abanengi once ungaqala ukukhuluma nge socialism le communism lapha eAmerica bathi baqala ukwesaba ngoba ivele ibonakala njengento embi kakhulu because of isikhathi eside i-America lisana le-Russia, and i-Russia ziwe ukuthi ngama-communist. So because of that uSanders ngibona ungathi angathwala qatha ukudlula uBiden, ngoba uBiden uyakwazi ukuthi a-appeal to abantu abaningi aba-more central abangekho kakhulu esandleni sokudla noma kakhulu esandleni senxeba.
UMnumzana Dan Moyo ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika.
Amadoda siyabakhumbula bonke abasikahlekelayo kuleli lizwe lakithi, ababesebenza ngaphansi kwalomkhakha esisebenzayo kwezomculo. Madoda, namhlanje ngihamba nokufoka goli. Awu utsho mina kanye ungondongondo umastermind umdidiyeli umezwa izinto zenzakale, umabobotheka kuvodwa linhliziyo zabesifazane, umabongwa luphakathi. Noma ungangibona nginje ngigcoba ngomntwana oyedwa ongumfana uthiwa ngogudla umkhufu, umfana olomzimba omnani, ungaze umthwalele esibhedlela ucabanga ukuthi uyagula befike belalise wena obuye naye. Namhlanje sizibiza kanje sikhumbula amaqhawe akithi kwezomculo, amadoda okudala sikudla nawo, siloko sinandisa abantwana. Sikhathele ngokukhokha imizimba yabafowethu, sigonke imizimba yezithandwa zethu emhlabeni.
Big Five and TK Brothers besigqibela uhlelo ngengoma emnandi, bathi siyawakhumbula amaqhawe kwezomculo. Sizigqibeke ngebezihamba phambili. Umthethwandaba weSupreme Court namuhla uzahluza udaba lwabasekeli be-MDC abathi uLast Mayengama loThungamira eMatsokere olokuphikisa ukufunyanwa bele cala lokubulala ipolisa kanye lesigwebo abasetheswayo. Kwaneleke Mthwakazi, siyabonga ngoxhaso lwenu kuFacebook. Siyalibona, siyazi belibukele. leze njalo njalo kusasa. Kahlukane okwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30.